ithe iqhamuka lempi uTimashema Mafao leminyaka yokuzalwa engamashumi amabili nanhlanu 25 wayefundela ukuba ngudokotela eVinnytsia National Pirogov Medical University kwele-Ukraine. UMafa ungomunye wabafundi bakuleli abalikhulu lamashumi phosi amabili 118 abahlongwa nguhulumende weZimbabwe baphindela ekhaya kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia ngo-2022 empini elokhu iqhubeka. Uthi ekuphendukeni kwakhe wakukuvilibana engazi ukuthi enzeni, kodwa khathesi uMafa uyathokoza ngoba useqhubeka ngezifundo zakhe e-University of Zimbabwe. Loba nje waphoqwa le-University ukubuyela emuva ngomnyaka wodwa, okuyinto athi yamephula umoya ekuqaliseni.
Impi yaphazamisa izifundo zethu kakhulu ngoba ngahlala isikhathi ezilutho ngengayiqalela. Besinethemba ukuba izaphakayipheli, kodwa safune ukuya ekhaya sahlala inyanga ezimbalwa ngaze wathola indawo iyizokhi ezimbalwa.
Omunye njalo wayefunda kwele-Ukraine osesebenza eZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi uqedise izifundo zakhe kulenjini ngoba yathi iqala impi wayesesalelwe izinyanga ezimbalwa nje ukuthi aphothule.
Impi yathi senzakala, I was in my last year, my final year. I was actually left with 4 months for me to complete my program. Ngiqede ngapha sengiphendukile, ngiqede online.
Ugcizelele wathi baningi abangaphendukanga ekhaya ngoba babalekela ukugudeka komnotho.
Maybe it's due to the situation in Zimbabwe. So the situation in Zimbabwe,
lanxa abanye abafundi sebeqhubeka ngezifundo zabo emakolitshini eZimbabwe, abanye bathi belokhe bezinhlanzi ezitshelwe ngamanzi njalo abazi ukuthi babambe ngaphi bachiye ngaphi. Umsakazo weStudio 7 uxoxe lomunye wabalokhe bedidekile owesifazana owayefunda eVinnytsia National Pirogov Medical University e-Ukraine, naye ongathandanga ukuvezwa ngegama. Uthi loba nje wanikwa ithuba lokuqhubeka ngezifundo zakhe e-University of Zimbabwe, azange akwamukele lokhu ngoba wabona kumbisela emuva ngemva kokutshelwa ukuthi ngeke aqhubeke lapho ayetshiye khona. Lo mfundi uthi sezama ukudinga indawo kwamanye amazwe aphetsheya, kodwa uthi esikhwameni akuvumi.
Injongo ingibisele engaka kakhulu ngoba bekumele ngiqede nozibandlela kumnyaka ozayo, kodwa okwamanje sengidinga indawo kwelinye ilizwe e-Europe lapho engingaqhubeka khona nezifundo zami.
Umqeqeshisi wezifundo zokuthapha lokwethula izindaba e-University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi inhlelo zemfundo ziyachiyana ngamazwe, okungenza umfundi abuyiselwe emuva uma ebuya kwelinye ikoleji kumbe ilizwe njengalokho okwenzakale kubafundi abavela kwele-Ukraine.
Balazi ukuthi bekhangele ukuthi imfundo yakhona ikuliphi izinga. Nxa kubonakala mbe kucatshangelwa ukuthi izinga lelo liphansi, uyabiselwa emuva. Imfundo kuvelela lingani amazwe wonke.
Obambe isikhundla senhloko yesigaba sesayensi ezenhlalakahle Acting Dean of Social Sciences eLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi loba imfundo yamanye amazwe ingabe iphezulu akusizi ilizwe nxa abafundi bengaphenduki bezosebenza elizweni labo.
Nxa abantwana bona labo bengaqeda, nxa bengasathenzanga ngekhaya ukuze impart inoleji yale ababefundileyo sebezahlala khona le emazweni, hhayi abosebedinga.
Abanye abafundi abadudulwa yimpi yakwele-Ukraine le abalezimali zabo babikwa sebadinga indawo kwamanye amazwe aphetsheya baqhubeka ngezifundo zabo. Ngesikhathi limpi iqhamuka ngo-2022 uhulumende weZimbabwe uthi kwakulezi zalwane zakuleli ezidlula amakhulu amabili lamashumi amahlanu 256 ezazihlala kwele-Ukraine, kodwa khathesi akwaziwa ukuthi bangaki nokuthi bakhona yini abalokhe beqhubeka ngezifundo zabo kulelo lizwe. Lo msakazo oxhumane labogatsha olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe bathembisa ukuphenya. Imele iStudio 7 yoBulawayo, yimi uNgwele Dube.